ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yokuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto esizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba lezikhotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele. So yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube nezikhotho kube le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line lithiye lidale umonakalo omkhulu. Kuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi, i-climate change, ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature. Umhlaba usushisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama radiation asuka phezulu ku-outer space elangeni. Usibhobokile kumbe isivuthukile, ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo, intuthu esiyithunquselayo esithunqusayo ngama-industry ethu lezimoda. So yikho okutsho i-United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi i-climate change ikhona.
Sizile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyile bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathi lingalokho?
Yikho kuboneka khona okokutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona libe libuye kangangamandla libe lolaka libe lezikhotho, kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So ke into esamqoka yikuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bayazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi nokuthi bengalima ezinye izilimo abangazijwayelanga?
Kusasengumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa i-adaptation, baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Kengiyangitheke emaNdebeleni ngapha abantu besebalahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu. Njengendlela esilima ngayo abantu besesilikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha, sibhubhuda umhlabathi, sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani la mazwe athuthukileyo, ama-developed countries, wonke umuntu sesithenaka kubuyelwe ku-state sendalo, kungabi ne-industrialization. So sikhangela ukuthi abantu saqhubeka sifundisana labo, senze imikhankaso, sisebenza lengatsha zikahulumende, lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo, lamankampani, ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka, uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi, njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.